abanikazi ba la ma companies balelungelo lokuthi bezikhethele bona ukuthi inhlelo zabo zaku companies zihanjiswa njani, and balawo sivile amandla njengoba bengama private sector companies ngama company abo, imithetho ngeyabo. So sikhumbula ukuthi amabhizinesi la ngamabhizinesi abuye engena kubhizinesi ukuthi benze imali. So kutsho ukuthi kumele ukuthi bezivikele ngendlela ukwenzela ukuthi izisebenzi lezi ezinye ezibuyayo nsuku zonke zizosebenza, zisebenzela mina ukuthi ngenze imali, njalo labo ukuthi benze imali bephilise izimuli zabo. Konke khonokho ngiyabe ngingafuni ukuthi njengomnikazi webhizinesi kube sokubuya abanye abasebenzi abangahlatshwanga, ngoba laba abangahlatshwanga sebezasuka bethelela laba abanye igcikwane abahlabileyo, beqalisa ukugula sebengasabuya emsebenzini, mina kangisenzi imali. So kulilungele lami mina ukuthi nxa ikhampani yami ngiyi-private owner, as long as umthetho ungasomthetho owukuthi ngicindezela izisebenzi zami ngoba ngumuntu omnyama kumbe ngumuntu omhlophe kumbe umuntu wesifazana kumbe umuntu wesilisa, lokho yikho kungavunyelwayo.
Bakhona abathi ukubamba izisebenzi ngamandla ukuthi zihlatshwe ikwephula amalungelo azo, ungathini ngalokho?
Yebo, liqiniso sibili lokho mnumzana Nkomo, ukuthi izisebenzi akumelanga zibanje ngamandla ukuthi zihlatshwe ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19 lo. Lokho hayi kakuvunyelwa sibili noma sikhangela ama-constitutions amaningi emazweni wonke nje jikelele emhlabeni. Sesibonile kakhulu nansi i-good example khonapha eBotswana, omakhelwane bethu simzwile umongameli wabo ekhuluma sibile sithi hayi thina asibambi abantu ngamandla lapha eBotswana ukuthi khona behlatshwe ukuvikela igcikwane leli, ngoba lapho siyabe sephula ilungelo labo. So lokho sibili hayi isiyonto yokubamba ngamandla, kodwa into ebakhona ikuthi amakhampani nje lawo alezisebenzi lezi ezingafuni ukuthi zihlatshwe, siyabona ukuthi ayakhuthazwa ukuthi azame ukuthi basebenzelane labo izisebenzi zabo bengabaxotshi. Okunjengokuthi maybe bengabacela ukuthi bengageza emsebenzini, betshengisa ukuthi khona bachekiwe.